Abantu abaningi bayakhala kwele Zimbabwe, bakhala ngesimo sezomnotho, bakhala ngokuswelakala kwemali, baphinde bakhale ngokuswelakala kwamafutha ezimota, njalo-ke le misebenzi engatholakaliyo. Kukanti ibandla le-ZANU-PF lalithembisile ukubana-ke izinto zizaguquka, iningi lithi akukaguquki lutho. Namhlanje-ke sihlalo-ke okakaba ngumphathintambo ozobona ngangizaphakathi kwelizwe-ke, njalo-kwamanje sengunobhala jikelele webandla le-ZANU-PF, uDr. Obed Mpofu.
Abantu ngabayala sinenge sokubekezela uhulumende njalo elinathiswa yiphathi iZANU-PF ebusayo kulezinqumo ezinenge abazenzayo izinqumo lezi ezizakwenza abantu ekuqaleni babona nti zibathwalisa nzima kodwa zijonge ukuthi izinto zilunge akulasilonje esihlala sibuhlungu singapholanga. So thina silethemba njengephathi silethemba kakhulu ukuthi imizamo eyenziwa nguhulumende imizamo eyenzela ukuthi incede abantu. Into eqakathekileyo nje kithi ukuthi nasihlale sitshela abantu ngemizamo esiyenzayo.
Uhulumende wakho umnumzana Mpofu kakuboni ngani ukuthi imali le bhondi kayilingani leyasemelika?
Yinto esivumakele njengoba ubonile ukuthi uhulumende wayitshintshe imizamo yakhe elandelisa le makethe esetshenziswa. Imali amarate asetshenziswa ngabantu
emgwaqweni kuzakhithwa yini ukuthi idollars lizawufaka ukuthi idollar isalingani le bond kumbe kuyahlela ukuthi okuyalingani?
No, vela akusalingani nosithuso wakhe ukuthi akusalingani njengoba izinto ezinjengabo-fuel ngitshilo imafutha sezitshengisela irate esetshenziswayo kumarket. Imarket iphume sobala ukuthi khona itshengisele sobala ukuthina idollar le bond azikho one bond itshengisela ukuthi idlalela kuma-350
i-37 years le edlulile ngwasole new dispensation uyakhuluma ukuthi i-37 years lapha wafa ezomnotho economy yafa yabulawa ngabantu ababengwazi ukuyimaneja lokutshontsha lokusela yonke into enjalo kambe bantwana bazayekela wahla wahambele nothuliyana bahamba layo bonke bayekele benjalo
angazi ukuthi ngoba nabalenjalo kuyosi ilizwe leli 37 liyakwazi ukuthi iningi yakhona iminyaka eminingi yakhona kathi ilizwe lingaphansi kwama-sanctions ngokuthi ilizwe ode lingavunyelwa ukuthola izimali ezivela kwamanye amazwe ilizwe ode lingatholi ukuthi i-investment evela kwamanye amazwe zonke izimali ezikade zitholakale ama-US dollars kade adlule e-America bafike bayablokhe kutangena eZimbabwe.
Abaningi bathi bethuswayo kubona-ke abebutho bebhodabhoda ezitaladeni kunye namapholisa behlomile kambe ngabe kwenzakalani?
Silamasosha sila wonke ama-security forces ukuthi bakhangele ukuthula asoze bafuna ukugoqa izandla amabutho bebona ilizwe abantu abanye babele ibhobho le angathi wakubona ukuthi ezitridini lapho kula bantu abethole ibhobho abangasomapholisa abangasomasosha
laba bamba yini abantu laba ngoba angithemba ukuthi elizweni lengeZimbabwe bampofu ngaba lo mntu lombhobho plane lapha angabantu
bakamapicture khona sathengiswa njalo ngizosasebabantu abanye bakhona abanye lokhu bebanjwa of course kulezinye izigangi lazo ezigqoka ama-inform amasosha.
Lona-ke ibandla le-ZANU-PF selihlale isikhathi eside kungabe kukhona yini ukubana selingaphumula?
I-ZANU-PF kayiyindawo abantu bangathi isabenzeni beqe hlale phansi kayiphumi and asuthi ngodlakela ayiphumi ngedemokrasi.
So lapha ngezindlela ukuthi ibandla leli libusa likhona kuzobe lapha.
No, no, vele kazibuthuki kakhulu. Asonto manje vele bazayo.
No, bacabanga ukuthi wayewinile ke Nelson Chamisa.
Yicabanga izifiso zayo ngiyamukela. Izifiso akudla nto njalo. Abantu ezimbabwe sezithuthi.
Liya rigama election.
Nje yazi sengihlale mina kuparty the whole of my life azange ngibone angikwazi ukuthi urikho wakhona kurikho nje
before you go awini military state amasosha azibambile ukuthi upresident vele ngiyo lamandla lapha kumbe amasosha yala mandla.
No, he's the president with his power. Akula masosha ukuthi it's really no, a myth, a very misleading perception. Just because you've got one or two soldiers walking the streets at the request of the police, then people think this is a military state.
No.
What is it that has been done by the soldiers that would warrant that kind of feeling?
Dr. Mpofu uyekhuthaza abantu bana ke xa ulezikhalazo ezikhona bakhululekile ukuthi bachazane lebandla lakhe bakhulumisane kukanti laye ulesifiso sokuthi ahlangane lozulu wonke njalo ke uthi laba ke abathathela abantu izimpahla ezitolo ukuthi baluthe kumbe batshontshe izinto zabantu kakulunganga. Imela Studio 7 ikhamera mngezi Jesus Banda.